mina ngibona ngani ukuthengisela into enhle kuthengisela ukuthi abantu sibadiniwe nokudubeka abantu balambile amankazana hayi esikolo bayalotsholwa bebancane konke lokhu into kade zizalungiswa alubakashi i-15 billion dollars le ingadliwanga kodwa ma ngikhangele indaba yokuthi i-MDC ithengisele mina ngibona ngani yikho lapho esile problem lingamazimbabwe it's becoming about uchangirai this uchangirai that how powerful uchangirai ukwanisa ukuletha abantu 10,000 thina sasidiniwe ngakho konoko konke thina njengamazimbabwe sithi mathi siza kuthi yi-MDC kutsho kuthi sithiye abanye ama-millions akwezimbabwe abezanu-p f labo abangafuni ukuthi i-15 billion dollars leyi ibe ihliwe angithi so mina ngibona ngani kumele kube yindaba yemazimbabweni thina njengamazimbabweni sithini kumele singagqoki i-red mathi sithengisela ngendaba ye-15 billion leyi kumele umuntu wonke egqoke konke akufunayo singene lapha sonke kurodi sihambe sethengisela njengamazimbabweni
ngubani nyari okumele ayenze khona lokho yena usethethe inyathela lakuqala yokuthi kakutshengiselwe wakhokhela masingamsoli phela ngalokho
uyabona sisPJ abantu laba bonke abezanifezi labo MDC basebenzisa kabi yibo abasithwalisa nzima lapha emhlabeni especially ezimbabwe lapha ngoba bathatha ama-chance lo uyabona ukuthi i-15 billion lei iyaswelakala so asihambeni sisebenzisa abantu ukugcinisa umhlangano wethu i-good leadership esiyifunayo utshangirai lo kumekhande kumele engathi abantu bakhe begqoke i-red kade kumele ebize umhlaba wonke ethi mhlaba asihambeni asifuni abantu abazakugqoka red asifuni abantu abazakugqoka zanu-p f umuntu wonke asihambeni That's good leadership esifunayo lapha eZimbabwe. Asifuni abantu abaloko besidivider.
Hayi, asinikane phela ithuba. Dumisani. Uthini ngalokhu wena?
Konke akusho ku-right ukuthi if abantu bazafuna ukuthi into leyo iphumelele, kumele bahlangane ngobuningi babo. Lingasebenzi ngaphansi kweqondele lodwa. Inhlanganiso yenza njengemphesha ayisoze ikwanise ukuletha abantu bonke beZimbabwe ukuthi bagcwale emgwaqweni bayetengisela emadolobheni wonke. Kungaba ngcono ukuthi kuhlangane. Kodwa-ke kuqakathekile ukuthi kube nomunye oqalayo entweni lezi siyakwazi ukuthi ungathi wonke umuntu baye phambili aye sibaningi abafuna ukuthi baye phambili so kuqakathekile omunye oqalayo nayiceda lapho abanye sebesondela sebesebenza bonke kube nabantu nje abavela ku-civil society emaqembeni ezombusazwe abaphikisayo bonke labo bangahlala ndawonye kuba yinto enkulu kodwa-ke kufanele kube nabantu abaphambili ngoba ungathi wonke umuntu ka-organize kaqoqe lento ayiphumelele kumele kube nomuntu oqoqayo i-week in week out e-South Africa khona ama-demonstration but ayabekhokhelwa ngabantu abaziwayo nehlanganiso ezikhona ezaziwa ngabantu so nalapha kumele kube nomunye ohamba phambili iqiniso elilapha yikuthi ey'nhlanganisweni eziphikisayo kwelezimbabwe yama-opposition parties utshangirai nguye oleqembu elikhulu lokhu akutho ukuthi inkokheli esingathi iyakwazi ekwenzeka kwedlula abanye hhayi siyatsho-ke ukuthi phansi lapha ebantu abalandeli abaningi kwedlula amanye amaqembu njengoba eseqalisile kutho ukuthi abanye abasondele eduze bakhulume naye bahlangane babone ukuthi bakhuluma ngento yinye basebenzisanayo
kodwa okwanamhlanje phela lingaza-ke limthathele inhlonipho yona leyo eyokuthi nguye osukumileyo wakhipha ilizwi lokuthi asitshengisele nini madoda ngendaba leyi e-15 billion
hayi ngeke because nguye oqoqe into leyo kumele sikuvume ukuthi nguye oletha abantu ukuthi basondele lapha emgwaqweni bahambe batshengisele
lami ngiyahlonipha lokhu dingisani okutho ukuthi kade kumele kube lo muntu oqhalisayo kodwa ma ngikhangele sithwami indaba ekhona yokuthi umuntu lo okukhalisileyo zasomutsha ku-leadership angithi and uyakwazi siyabe sikhangelela ukuthi ama-better leadership alternatives angithi i-better leadership alternatives ekuthi ebekwazi ukuthi ukuhlanganisa abantu bonke kuqhakathekile so engikutshoyo ukuthi aseke sibe lokho sisithi muye okukhalisileyo ngiyabe ngikhangelela ukuthi ebe ngumthungameli ocabanga izimbabwe yonke